abantu bezimbabwe ustudio 7 bamthanda ufisi wethu weradio africa abantu bamthanda sibathanda ivoice of the people ivop kungamanga ukuthi abantu kuba i-desperation ngoba imisakazo emilutshwane ezimbabwe ukuthi bese belalela imisakazo yaphandle baphiwe osuperman ndiwanzira ama-licenses bakhona o-z f m bakhona o-star f m kodwa abantu bezimbabwe basola ukuthi leyo msakazo nalawo ma-t v akhona ayabe ekhuluma ngebandla lezanup f kuphela kuthethiswa abantu kodwa-ke kulama imisakazo ephandle kwelizwe njengabo-studio 7 labo-sedwave africa thinta wonke umuntu siyabe orugare gumbo nsuku zonke bekhuluma sokungazadiba abanikazi siyabe ezomazibisa bezanu bekhuluma njalo bese siza lama-m d c labozaphu lezakhamizi nje ezingelani le-politics yazizwa kuleyo imisakazo iyahlonipha ilungele labantu imisakazo ezakhuluma izinto eziphathisa imuli yezimbabwe hatshi ukuhlala sibona abantu hlatshelwa kunconywa elinye ibandla kuthethiswa abanye abantu banganikana ama-licenses yabe lithumi yabe ngamathumi amane njengoba besitsho kodwa ezilongo ezibengatshintshanga ukwenza bengaguqulanga izenzo abantu sizaqhubeka silalela imisakazo naleyo esakaza engaphandle kwelizwe
kodwa bengabanika ama-license lawa sikhangela ukuthi abanye baya bengasakazwa kufunwa nguhulumende kuphela
ye nxa sikhangela uhulumende lowo bumbano osanda kuphela lowo wayelalokho kwakuthiwa i-g p a kwakulo article-ke 6 wayekhuluma ngokuthi imisakazo engaphandle kwelizwe kumele iphiwe ama-licenses isakaze isekhaya I think bangenza njalo bayinike ama-licenses abantu bazaqhubeka beyilalelena leyo misakazo ngoba laba abazabe bephiwa siyakwazi bazabe benikana ngokwephathi ukuthi lowo muntu ngezanu p f zabazabe besebenzisa naleyo ipholisi evele ikhona ku-z b c okuqakathekileyo ukuthi kakube le-variety kube le mbono ethiyelineyo njengalokhu esesikubona kumaphephandaba amaphephandaba sesithenga-ke ntando sana ufuna ukuthenga i-chronicle uthenga yona nxa ufuna i-news day and I ubidele inyuzi sokukuwo
idalele liphindela khonona ngephephandaba le-h metro lathi kutshengiswa abantu abanqunu kumbe okunye okungani kwephula amasiko esintu bakhonona njalo la nge-whatsapp kuyini elikubonayo
mina ngivele emadodeni sithi ongafuni ukubona indwangu angahambi-ke entabeni uhambe entabeni-ke indwangu zayibona ko-h metro labo-b metro bale audiensi yabo bale bantu abathandayo nalawo maphephandaba ukuthi bathenge bazezindaba zonalezo ubona kungahambelani laye athiyane lakho yikho sibona kulezi nkonzo sibona njalo kulamabhawu awufuna ukuya nathi utshwalo yebhawu ufuna uyenkonzeni uyenkonzeni kodwa-ke iwhatsapp yabe ingarongo iwhatsapp yabe iqondile kakhulu umuntu uyabe lombono ongaqondanga yikho-ke sithi thina i-technology khuluma lo muntu osemelika ngiyakhuluma lo muntu ose-UK elondon ngikhona lapha ezimbabwe siphendulana sixoxa sihleka